kulento ethiwa yi-public assistance leyo enikwa abantu abagogekileyo labanye abahluphekayo labezimbabwe ngeministry ye-labour le-social services. Imali leyo isuka ku-treasury obviously, kodwa imali leyo bafanele kunikwa $20 emulini, $20 ngenyanga. And okwakathesi imali lezo azibuyi, sesilesikhathi izimali lezo abantu bengazitoli, laba bantu abafanele ukuzitola abahluphekayo kakhulu abangasebenziyo abahlala emakhaya abangalala lutho olokuziphilisa. So imali lezo hayi azivuyi ngendawo yokuthi iministry of finance thina njengabantu abagogekileyo sizwa ustwa hayi la mali, njalo sizwa ama-arguments angikona kukhanya ukuthi hayi kukhanya kule nkulumo eziningi ezikhanya ukuthi kule mali ezingafikiyo ku-treasury ngabanye abakhuluma khonokho. Kodwa thina asingeni ezepolitiki, sikhuluma ukuthi njengabantu abagogekileyo siyasifuna ukuthi abantu benanzwe.
Ye manje njengoba uhulumende esithi kala mali, lina lithi kuthi wena?
Hayi, thina sifuna imali. Uhulumende kafanelanga usitshela ukuthi kala mali. Thina ukuba kwazi kwethu ukuthi imali khona kuma-natural resources akhona lapha eZimbabwe, kulezi mali ezenziwa ku-tourism, kulezi mali ezichaphazwayo ngabantu, ngalaba bantu abasutayo, ama-politician asutayo, alokuza agreedy, awukhali kakhulu abathatha izimali lezo bezisebenzisa bona ngokwabo, bezisebenzisa lokhu abakufunayo. Thina abantu abagogekileyo siyakwazi ukuthi khona imali uhulumende ufanele ukusinanza. Ukuthi uhulumende uthatha ngaphi imali, njalo uthatha njani imali lapho afanele ukuyithatha khona, hayi thina sifuna ukuba kwazi lokhu. Okuqakathekileyo ukuthi thina sifanele ukunanzwa nguhulumende, because yi-responsibility kahulumende ukunanza abantu bayo, yi-responsibility kahulumende ukuthi enanze abantu abahluphekayo elizweni lezimbabwe.